Uyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mgela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 6 lwezi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje
samakhosi aqalisa kusasa ngo-10 lama submissions kumele abe khona before 4. Nxa kuyukuthi khona u-4 angachaya imali emele ibhadale, nxa kuthi ufake ebhenki ungazange ube le-proof, your papers will not be accepted.
Umthethandaba wokubhalisa abafuna ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections we-nomination court uhlala kusasa mhla ka-11 lwezi.
This project serves as a testament to my government's commitment to see communities transform to world-class standards.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uncome kakhulu uhlelo olwe-Geo Pomona West to Energy esithi luveza ukuzinikela kwahulumende wakhe ukuthuthukisa eleZimbabwe. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba United Nations kanye lezinye inhlanganiso zomhlaba sezethule imbiko zikhuthaza ukuthi kumiswe impi yaseGaza ukuze kuphathiswe abalimeleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umthethandaba wokubhalisa abafuna ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections owe-nomination court uhlala kusasa mhla ka-7 lwezi. Lolu khetho oluza kwenziwa mhla ka-9 Mpalakazi ngenyanga ezayo lulandela ukuxotshiswa kwamalunga ephalamende le-senate kunye lamakhansila ebandla le-Citizens Coalition for Change ngumnumzana Sengezo Chabango ozithi ungunobhala waleli bandla. Kubika intatheli zindaba e-Studio 7 u-Ezra Chisasibanda.
Umthethondaba waphezulu we High Court ngomgqibelo ulahlele khatshana udaba oluphanikwe ngabe-CCC oluphikisa ukuxotshwa kwamalunga aleli bandla ephalamende lesenethi nguChabangu. Abamabandla ezombusazo ambalwa agoqela iZANU-PF, iZAPU lamanye aseveze isifiso sokuncintisa kukhetho lwama-by-elections lenyanga ezayo. Umnumzana Sengezo Chabango ozithi ungunobhala jikelele osabambe intambo kuleli bandla uthi lanxa exotshise amalunga aleli bandla bakhona asebekhethiwe ukuthi bancintise kukhetho oluzayo lwama-by-elections.
Siyalamukela njalo i-judgment yenkantolo ephezulu yeZimbabwe. Abantu beZimbabwe bawinile ibade beku trial izolo njalo siyangena ku by election asoke siyekele ispace democratic space for that matter ukuthi singazisangeni yithe sasicreateayo kumele singene by election.
Ubona ngezokhetho obandla le-TPC njalo ngumeya weHarare umnumzana Ian Makhoni uthi abaxotshwayo bonke bayabhalisa ukuncintisa e-nomination court kusasa. Ibandla leZANU-PF lithi likhalele ngamehlo abomvu ukuthi lincintise njalo selilungiselele. Umnumzana Archie Chiponda isikhulumeni saleli bandla koBulawayo.
ZANU-PF is ready for by-election.
We have completed our primary process. We selected our candidates. And our engine was too warm.
We are coming straight out of a campaign period.
So we are more than ready to tomorrow where we are reading our candidates for nomination court.
We don't foresee any problems. We are always organizing things always go well. So we are ready to get back to the ground. We are ready to go. We are ready
to go. Olunzima ngoba sihlezi sihlelekile.
Isikhulumeni sabandla leZaphu umnumzana Msondlovu uthi iZaphu yancintisa kulolu khetho ngoba kuyizifiso zikaZulu.
Iningi labantu bathi singaniki ithuba iZANU-PF ukuthi yenze mathanda ezigabeni zethu. So ngakho ke thina njengeZaphu siza contesta kulolu ukhetho kuma-by-election wonke akukhansili lakuma-MP. Kodwa siyathembisa ukuthi iZaphu izafaka ama-candidate alesizotha, ama-candidate athembekayo.
Ibandla le-United Zimbabwe Alliance lithi lalo liyancindisa kuma-by-elections. Umfundisi Frank Mhlanga, umsekeli kamongameli waleli bandla, uthi sebelindele ukubhalisa ukuncintisa kusasa.
Thina siliqembu eli very serious ukuthi silungise ilizwe, ilizwe libuyele esimeni esingcono kakhulu. Asisizalazisa ngokuya kwesikhathi ukuthi ngabobani abazamela izigaba nezigaba, ezigaba nezithile ama-MP nama-councillors. Sifisa ukubona ilizwe lelithuthuka lisiba ngcono. Libuyela kulesasimo sakudala kwakuthiwa i-bread basket of Africa. Abantu baziqhenye ngelizwe labo.
Inhlanganiso yabona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission ithi silungiselele i-nomination code kusasa. Esinye isiphathamandla seZEC umnumzana Otolius Laigwana uchaza kabanzi ngohlelo lwakusasa.
Samakhosi aqalisa kusasa ngo-10 lama-submissions kumele abe khona before 4. Nxa kuyukuthi khona u-4 angachaya imali emele ibhadale, which is $1,000 for the equivalent rate for the National Assembly. Nxa u-4 angachaya imali yakhe ungazange ireflecte, nxa ukuthi ufake ebhenki ungazange ube le-proof, your papers will not be accepted.
Ikamramingu Ezra Jesus Bandawe, Studio 7.
Kusenjalo uDr. Samkele Hadebe okhokhela ibandla le-Freedom Alliance utshele usithandekile Mhlanga owe-Studio 7 ukuthi labo bayancintisa kulolu khetho.
Yeni likhangelele abanye ligela lizikhangele lona ukuthi yini elingakwenza. Ama-primary election enziwa nxa bebanengi abafisa ukumela ibandla. Kodwa kuya ngokuthi ke ibandla lona livele lifaka imigomo bani yokuthi ozamela abantu kufanele abe lalokhu lalokhu. Yikho kuzadala ukuthi kugciniselwe abantu abangu-15 abathi sungukuba ngo-councillor. Kodwa ke ngokhetho luka-23-24 August asizange ke sikuthole lokho. Asazi ukuthi okwakhathesi kungaba khona nxa i-Freedom Alliance ithe yangenela lapho ebone ngani iqine khona.
Nxa lathola amavoti ambalwa, khathesi lilethemba nalo ukuthi amavoti azaba maningi.
Lapho-ke i-Freedom Alliance ephatheka khona, injongo kuyabe kungumela abantu ifeze injongo zayo ezinhle kangaka.
Kuyini obona ingani kungabangela ukuthi abantu basukumele phezulu belivotele? Yiziphi inhlelo zenu ezingakhwabithwa ngabantu?
Injongo ze-Freedom Alliance zibanzi jikelele. Kodwa njengoba ekhethweni thina kwamanje sisakhangele kobulawayo, silohlelo lokuvuselela ubulawayo. Sikhuluma ngokwenza ubulawayo akhwabitheke kulabo abafuna ukuthuthukisa ezamabhizimusi, labafuna ukuwasungula ukuze phela kwakheke imisebenzi. Kanti-ke kwehliswe lobugwelegwele obukhona kulabo abaphethe ubulawayo okweminyaka yonke le, okukhomba ukuthi yikho siqakathekisa abameli abalokuziza, abalobuntu, abazi abafuna ukukwenza, hathi abangena ekhethweni ukuze umuntu ayethola idlelo. Kanti-ke sikhangele njalo sibhekise kubulawo lapha esifaka khona abameli bamakhansila. Sikhangele ukuhlanzeka kokabulawayo, lokho esikubona ukuthi kumele kuqale kubo abahlali bakobulawayo ukuthi sizivuselele idolobho lethu lihlanzeke libe lihle. Sikhangele uhlelo lwamanzi ukuthi ubulawayo ufa nje ngoba akulacebo lokutholisa amanzi esingathi amanzi angathembeki ukuthi umuntu azi ukuthi amanzi abakhona. Konke lokhu kuyabulala intuthuko yedolobho lethu lelizwe jikelele. Ngakho sina sithi ubulawayo njengesigodlo sethu kwezemnotho, kweze-industry, kwezamasiko, njalo nguye esikhangele kuye emkhonweni wakithi. Kuqakathekile-ke ukuthi aphathwe ngobunono obuphezulu ngokunye kwenhlelo esilazo ku-revive Bulawayo kumbe ubuya Bulawayo, uhlelo le-Freedom Alliance. Ngiyabonga.
Lo ngu-Dr. Samkele Hadebe okhokhela ibandla le-Freedom Alliance obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga owe-Studio 7 ekoBulawayo. Umnumzana Innocent Ndibali laye owebandla le-EFF Zimbabwe uthi abazancintisa kulolu khetho.
Thina as EFF Zimbabwe siza participate kuma-by-elections. Mina yimi engakontestayo last time njengo president we EFF Zimbabwe. Nje ichallenge layo ngalahla isithupha ngalahla lamanye ama documents. So at the moment o rep wami ongani bayala bathi kufuze ngi submit lamanye ama original documents, but ngithe indaba yakhona because sayifaka emapolice endaba yokuthi ngalahla amanye ama documents kodwa ukuparticipate siya participate. There is nothing illegal ngama elections lawa, ngama by elections lawa. Ama by elections lawa akhozwe yibo abantu be triple C. Practically triple C isisplitile, and nxa be splita be recallana tina asilani lakho lokho, tina siya participate. Siza participate with a view yokuwina, sifuna ukuwina ukuthi sibe lo MP o EFF Zimbabwe e parliament. Ithuba silalo sibili elikhulu njalo sizilungise sizimisele ukuthi sikhankase kakhulu. Thina, as you know, sisthandekile, we are a socialist revolutionary movement. Thina sikhankasa kakhulu ngokuthi sifuna a free quality decolonized education. Thina sikhuluma ngokuthi EFF ingangena iphathe iza making sure ukuthi education is free. Ama clinics avulwa 24 hours indawo zonke nje zalapho siyabe sikonteste khona. Njalo si very clear ukuthi iland kumele ibe expropriated without compensation, inikwe ezandleni zabantu. As long as kule by election siya contesta, thina isithi esithe bexabane berecallane, thina okwethu ikuthi siparticipate, sipushe iagenda yeparty yethu socialism, sipushe iagenda yeeconomic freedom in our lifetime, sipushe iagenda yefree quality education, sipushe iagenda yenationalization of mines and banks, sipushe iagenda yeEFF njengeborderless revolutionary movement. Sifuna icontinent ibambane, sifuna one country, one currency, one army. Sifuna icontinent ekwanisa ukuzivikela from ama enemies. So thina, we are very clear, we are ideologically different from triple C. Thina si socialist revolutionary movement. We do not believe in imperialism or capitalism.
Lo ngumnumzana Innocent Ndibali okhokela ebandla le-EFF Zimbabwe obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga oweStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uncome kakhulu uhlelo ole-Geopomona West to Energy esithi luveza ukuzinikela kukahulumende wakhe ukuthuthukisa ele Zimbabwe ukuba lihambelane lezinga lendlela zakulezi insuku ezokulondoloza imvelo ihlanzekile. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuphume emkhosini wokuvula okusemthethweni ngumongameli Mnangagwa. Uhlelo lwabe-Geopomona lokuphehla amandla kagetsi kusetshenziswa izibi ezisendaweni lapho okulahlelwa lezi zibi ngabekhansili yaseHarare eyePomona. Umnangagwa uthe uhlelo lolu lufaka eleZimbabwe esibangeni sokusebenza indlela zakulezi nsuku uguqula izibi kuntuthuko yelizwe njengamazwe womhlaba.
This project serves as a testament to my government's commitment to see communities transform to world-class standards where residents enjoy the ambience of modern built environment.
Uhlelo lolu lutshengisa ukuba uhulumende wami ufuna uZulu aphile impilo yaphezulu ekholisa. UZulu akholise ukuphila kumvelo ehlanzekileyo.
Umongameli uqhubeke esithi ukwakhiwa kwe-Geopomona kuveza ukuba abazotshala imali kuleli bayethemba isimo samabhizimusi kuleli. Inkampani ye-Geopomona Waste Management esebenza labatshali bemali abavela kwele Italy ithi bazasebenzisa ukuguqulwa kwezibi ukuze zibe ngamandla kagetsi kusetshenziswa imitshini yakulezi nsuku. Uhulumende uthi kunje uhlelo lwe-geopomona solunikeza abantu abangamakhulu phose amabili 188 imisebenzi. Kodwa ummeya weHarare umnumzana Ian Makoni uthi kusasekhona okuningi okumele kuqale kulungisiswe andubana lolu hlelo lwabe-geopomona lukhanye ukuthi luluncedo bani kuleli dolobho.
Ikansili sike yakhuluma njalo sifisa ukuba uhlelo lolu nxa luqhubekela phambili sisebenze ndawonye.
Umsebenzi wekampani leyi uza ngesikhathi umunisipala weHarare waphikisa ukuba uhlelo lolu luqhubekele phambili ngoba engazwisisi ukuthi kungani kumele abhadale inkulungwane eziphezu kwamashumi amabili zamadola eMelika, $22,000 ngelanga. Kodwa umqondisi we-geopomona umnumzana Delish Ngwaya okhulumele Studio 7 uyalandula ukuthi kukhona ukungezwisani phakathi kwahulumende ikhansili labo. Enye ingcitshi isebenza lenhlanganiso ye-Youth Environmental Management Plans ye-MAP umnumzana Pride Mkhono uthi uhlelo lolu aluziseki ukuba luluncedo bani njengoba lulendleko enkulu kuzakamizi zeHarare.
IHarare City Council leyo kumele iwe ikhipha imali ibhadala inkampani yeGolix ithi yona iprojekti leyo ayihambelani lezinqumo zayo yona njengekhansili ukuthi ibe isenza isikhangele indaba ye-energy esingathi ye-electricity amagetsi. Sibone njalo ukuthi iHarare City Council ibisala ukuthi iprojekti leyo iye phambili ngoba imali ebezikhulunywa yiGolix ziningi kakhulu ikansili ingasoze ikwanise ukuthi ibe izibhadala ngesikhathi. Njalo kuzayenza ukuthi abahlali beHarare bethwale nzima bebhadala lesi sikweleti.
Uhulumende uthi lolu hlelo luzaphehla amandla kagetsi alesisindo samagetsi angamachumi edlula amabili 22 megawatts. Kuzakwenza ukuthi abantu abafika amakhulu amahlanu 500 bathole imisebenzi. Iningi lithi kulungile ukusebenzisa indlela zakulezi nsuku ukugcina amadolobho ehlanzekile, kodwa uZulu akalathemba lohlelo lolu ngoba imbadalo efunwa yinkampani le andubana ibuthe izibi kuleli dolobho iphezulu kakhulu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso yomanyano amazwe omhlaba e-United Nations kanye lezinye inhlanganiso zomhlaba sezethule imbiko zikhuthaza ukuthi kumiswe impesa eGaza ukuze kuphathiswe abalimeleyo. Kodwa inhloko kahulumende we-Israel umnumzana Benjamin Netanyahu uyena uthi abasoze bamise impi ukuze kukhululwe abathunjwa yiHamas. Umphathintambo weMelika obona ngokudlelana lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uvakatshele iWest Bank ekhokhelwa yi-Israel wasesiya eTurkey kuyangena imihlangano yokuzama ukumisa impi okwesikhatshana. I-Israel ithi isitshaye indawo zeHamas ezedlula inkulungwane ezimbili lengxenye kusukisela ekuqaleni kwalimpi. Kukanti inhlanganiso ye-World Health Organization ithi kuhlaselwe ezibhedlela ezilikhulu lambili eGaza ukusukisela mhlaka-7 kaMfumfu. Ukuhlaziya lolu daba iStudio 7 ixoxa nomgcini sihlalo wenhlanganiso ethuthukisa lokulondoloza imfundiso lesiko lokholo lwesi-Islam eMakomborero insikelelo Trust uSheikh Laja Yasini.
Kwenzakala i-apartheid laphana. So I think mazokhuluma uPresident Netanyahu ukuthi i-solution ukuthi babulale as much as possible until baqeda abantu be-Hamas. Angeke babaqeda abantu be-Hamas. And i-Hamas, according to ama-statistics, ikhuluma ukuthi e-Hamas ikona lapha e-Gaza. but ama West Bank bayadubula nesinye isikhathi bona be Israel. So if we balisa ama Hamas, why bazongena kubo West Bank namanye amadoroba ukuthi babulala ama Palestinian?
Sizwe inhlanganiso ezijiyeneyo lamazwe agoqela iMelika bekhuthaza ukuthi kuke kumiwe ukuliwa eGaza laphana ukuze kuphathiswe abalimeleyo, kodwa i-Israel yona isithi ayisoze ime ukulwa kuze kukhululwe abathunjiweyo. Ukubona njani lokho?
I think i-problem yokuthi u-President Netanyahu ubona i-solution ukuthi itholakala through i-war kuphela, akaboni i-solution from any other possible avenue. So before even le kala from 7 October, before 7 October, bekakhulumile yena even lesikhathi bambiza eAmerica ukuthi ubona ukuthi iHamas ama-terrorist, and ama-terrorist aba understand any other language ngaphandle ukuthi babalise, babadubule, bababulale. So yena i-language I understand ayi ile ukuthi kuliwe, yabona. But even mabathi bafuna ukuthi babalise iHamas, given ukuthi sisi understand ukuthi something yayenzeka and walimala abantu, but ibona i-retaliation bayenzayo, bapanisha wonke umuntu and abana i-discretion ukuthi ubani uzolimala, abana ndaba ukuthi abantwana.
Ubona ngani kuzaphetha njani lapha?
Laba abantu abadala, asibabiza abantu abadala, aba USA, aba UK, bona mabastope ke ukuthi basupporte i-Israel ibreaka ama-international law. Because angithi masikhuluma indaba yase-Russia nase-Ukraine, sikhuluma ukuthi i-Ukraine in a right to defend itself because they are occupied. So same language ukuthi abantu base-Palestine bane-right to defend themselves because i-Israel ikhulumiwe lapho e-UN ukuthi they are the occupiers, they are the colonizers.
Lo ube ngu-Sheikh Lajah Yassini, umgcinisihlalo wenhlanganiso ethuthukisa imfundiso yesi-Islam eMakomborere Insikelelo Trust. I-Studio 7 iphinde yaxoxa njalo lo Reverend Useni Sibanda, ongumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, inhlanganiso yamabandla okholo lesiKristu ethuthukisa ukuthula. Siza lethulela udaba lolu ngokuya kwesikhathi. Amakansila lezakhamizi zasewange bakhala ngobude bomango ohanjwa ngabantwana bemaphandleni abaqalisa ukuya esikolo esibangeni se-Early Childhood Development, ECD. Inengi lalaba bantwana lihamba umango odlula amakhilomitha amahlanu ukufinyelela esikolo phezu kokuba lindawo ihanga izindawo ezigcinelwa inyamazana zendle ezingabahlasela. UNokuthaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lanxa imfundo seyenziwa yaba yimfanelo kuye wonke umntwana kusukela kweleminyaka emine, abazali kanye lenkokheli zakulumango zithi uhulumende ngabe imfundo yabo ECD le wayisungula okusemthethweni ngemva kokwakha izikolo duzane lemizi ukuze kwehlise imango emide ehanjwa yilaba abaseluchako. Ukansila kaWard 6 unkosikazi Noliya Gumede emangweni weMilonga uthi kunje abantwana abaningi kabasayi ezikolo nsuku zonke.
ECD side ewadini lapho engikhona from Shandani to Sisiyathu bahamba a matter of 5 plus kilometers umntwana omncane siye esikolo. Lapho engikhona mina Sisiyathu 2 befunda eNdimakule ngapha eSikanda kuwards 5 to 7 kilometers umntwana siye esikolo. Sicela kube lezi lokuyisikolo okuncane ukuthi umntwana omncane eqalisele khona apho abe sesiya esikolo ezinkulu.
Ukansela wekachechethe umnumzana Give Me Again Moyo uthi inengi labantwana baka ECD kalikaqini, ngakho kugcina kusiba ngumthwalo womzali ukubeletha ingane emhlane emusa esikolo phinde amhlangabeze.
Umntwana uma esisuka endaweni ekhatshana esikolo kuye akuke kungamphathi kuhle ngofika sedini. So kuyisifiso sethu ukuthi kuvulwe indawo eziningi singathi ngama education centers, especially ku early child development. Kwenzela ukuthi umntwana umayisasemncane laphana engasizondi isikolo ngenxa yoma. So kuyisifiso sethu ukuthi between each and every primary school at least kubele the Early Childhood Development Center.
Omunye wabathwelela umthwalo ngokosikazi Ethel Sibindi waseMilonga othi uqukula umntwana ngovivi emusa endimankule.
Okwalapha kunzima, sivuka ngo-5 ekuseni ngigesa umntwana, ngilungiselele ukuthi esikolo ngimphekezele eze yofika ngo-7 ngoba sihamba uma ngomude, uhambe ekhala indlela yonke ngoba uma ngomude hambe esiwa kwezinye isikhathi eke vuke ngimthintithi. Kodwa kunjalo ngiyamphekezela, ngizonyamchiya esikolo ngoba kulezi nyamazane ezilobungozi ebantwaneni, kulezi ndlovu, kulezi mpisi. Njalo futhi ufika esediniwe ngoba ebehambe uma ngomude.
Uhlupho lolu lubikwa lungabhahanga emangweni weWange, kodwa luyimvama esigabeni sonke nje seMathibeleland North. Lokhu kufakazwa njalo luphenyo olwenziwa ngabeZimbabwe Vulnerability Assessment Report yomnyaka ophelileyo, besithi abantwana abangaba yisilinganiso samachumi edlula amahlanu ekhulwini, 53.3% esabelweni lesi, baphelela emfundweni ephansi eprimary, kuthi ihlekana nje elingayindawo yilo eliqeqesha lifike kumfundo yekolitshini. Umphathi ntambo weMathibeleland North umnumzana Richard Moyo uyakusekela lokhu, kodwa esithi ingqobe ikumakhansili ngoba kuyilapho okumele kusetshenziswe imali ze-devolution funds.
Yizwi imali zonezo ezisebenza into ezinjalo ukuthi aluwa bona ba-identify nxa bebonti kule ndawo laphana isikhexe bephumele resolution njengama-councillors ukuthi imali leyani ingabuya e-devolution beyakha i-ECD eseduzane lemizi ukuthi abantwana bengahambi imango emide. Njalo lakhona oko kutsho ukuthi abantwana abaningi bagcina bephelele primary level because ama-secondary schools abekhatshana, abantwana begcina bedonda ukuya ezikolo zangkhona kwakule nyamazana, kulezigebenga abantwana badlengona nxa behambe imango emide.
Kunje amakhansila athi esiqintini sebhinga kumpumela yezimseki yomnyaka odluleyo, izikolo ezilithumi lathoba munwembili zaswela ngitsho umfundi oyedwa wafinyelela ukwedlulela phambili ngemfundo ngemva kwempumela ye-olevu. Umoyo uthi ukuze kwehliswe uhlupho lolu, uhulumende ngaphansi kohlangothi lwezemfundo usehlale phansi waphuma lecebo lokuthi kwakhiwe ezinye njalo izikolo zesekendari eziningi esigabeni sonke seMandebeleni yenyakatho langezansi, ngemva kokunanzelela ukuba izigaba lezi ziyasilela kwezemfundo nxa ziqathaniswa lezinye izabelo, okuyikho okwenza izinga lokuqeqesha liqhubeke lisehla. Ngimele iStudio 7 ngiseWange, nginokuthaba Dlamini.
Siyabonga nokuthaba. Okwamanje silethulela ingxoxo esiyenze lo mfundisi uSeni Sibanda ngempi ye-Israel leHamas. Reverend Sibanda ngumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, inhlanganiso yamabandla okholo lesiKristu ethuthukisa ukuthula.
Ukuthula kuqakathekile, njalo siyananzelela ukuthi limpi esikhona eGaza sokulabantu abaningi esingathi ngomama labantwana abalimalayo, abanye abafayo. Ngakho-ke kuqakathekile ukuba kube nendlela yokumisa ukwenzela ukuthi kuqale kunanzelele ukuthi abantu kazana bavikelwe, njalo abasoze becine besiba yibo abalimalayo ngoba badutshulwayo, ukuze kuvikelwe impilo zabantu. Kuyathokozisa ukuthi nxa sisiza ukuthi Melika le-UN bayazama ngamandla ukuthi limpi ime lokuthi ukudla kungene eGaza kusize abantu.
Kuyini okudingakala ukuthi kwenziwe eGaza laphana ukuze kumiswe impi?
Mbona ngani into esidingakala kathesi ngomlamulankunzi ukuba yona i-UN labomelika labanye besebenze ukuthi labo abathunjwayo bekhululwe, njalo ke kube le ndlela yokumisa impi, kukhulumiswane leHamas layi-Israyeli. So kuyinto esiqakathekile ngenxa yokuthi limpi ekhona eHamas le-Israyeli iyagcina idonsa umhlaba wonke, yingozi ekhona enkulu kakhulu. Ngakho mbona kuyadingakala ukuthi kube labantu abangaba ngumlamulankunzi abangasebenza nzima ukwenzela ukuthi kulungiseke.
Lo ube ngumfundisi uSeni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.